Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesibili mhla ka 7 kuNhlangula 2022, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhuphule intengo yephetulo isuka ku-$1.68 ya ku-$1.73 ilitha ngalinye.
Nanjengabegatsha elibona ezempilakahle sabe sifuna ukuthi abantu belokudla okusifa okungelangosi okuyabanika amandla okuyabanika impilo yokuthi lakusasa. Ababengakwanisa ukuzisebenzela abengabantu abakhula kuhle okuyabo kuyi-natural form, ama-organic foods.
Namhlanje inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association ithakazelela usuku olwe World Food Safety Day ngaphansi kwendikimba ethi Safer Food, Better Health.
Kumele izindlu lezakhiwo zonke lemfuno zabantu kwakhiwe abantu bengakadudulwa basuswe lapho akade behlala khona besiya kwenye indawo. Akasingeze sachaya umbululu khathesi. I-document eye-master plan kayikaphumi ukuthi ibonakale.
Inhlanganiso ezizimeleyo sithi zizakhulumisana lohulumende zimkhuthaze ukuthi aveze ugwalo lwe-master plan oluchasisa ukuthi uzaqhuba njani uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu abazadudulwa ebhinga sokusakhiwa idamu legwayi Changana. Intengo yamafutha ezimota isikhuphukile njalo kusukela namuhla. Uhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhuphule intengo yephetulo isuka kudola lemelika elilodwa elilamasenti angamachumi phose ayisikhombisa i-$1.68 yaya ku-$1.73 ilitha ngalinye. Ngedola leZimbabwe kusho ukuthi iqonge isuka ku-$481 yaya ku-$539. Ilitha ye-diesel yona ikhwele isuka kudola lemelika elilodwa elilamasenti angamachumi edlula kancane ayisikhombisa. I-US $1.74 ya ku-$1.76. Ngemali yeZimbabwe i-diesel ikhuphukeke isuka ku-$499 ya ku-$550. Kusenjalo, idola leZimbabwe liqhubeke lilahlekelwa luhlonzi njalo emkhambo kahulumende we-foreign exchange auction namuhla. I-Reserve Bank of Zimbabwe yazise ukuthi idola lemelika elilodwa selithengwa ngamadola aseZimbabwe angamakhulu amathathu alamachumi amabili lanhlanu, i-$325. Ngeviki edluleyo, idola lemelika belithengwa nge-$308. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kusho ukuthi intengo yempahla layo izaqhubeka ikhuphuka. Namhlanje inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association izina ithakazelela usuku lwe World Food Safety Day ngaphansi kwendikimba ethi Safer Food, Better Health. Abezempilakahle bathatha leli thuba ukukhuthaza uzulu ngokugcina kuhle ukudla kanye lokudla kukusimo esiqondileyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngomnyaka ka-2018 inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations yabeka usuku lwe-World Food Safety Day. Injongo yosuku lolu kuyikulimukisa uzulu ngendlela eziqondileyo ezokuphathwa kuhle kokudla okuvikela ukumemetheka kwemikhuhlane. Umnumzana Ivindo Siziba, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezina esibhedlela sempilo, ukhuluma ngosuku lwe-World Food Safety Day.
Ngakhulela ngaleli thina siyaqakathekisa kakhulu ngoba yilo elibambi ikonga ngakuma sikhuluma ngento zempila kahle mina njengabe dwatshelwe impila ka elibona ezimpila kahle sabe sifuna ukuthi abantu belokudla okusifa okungelangosi so that ukuthi ukudla kube yikudla okuyabanika amandla okuyabanika impilo yokuthi lakusasa ababe ngakwanisa ukuzisebenzela abengabantu abakhula kuhle okuyabe kuyi-natural form ama-organic foods okuyabe kungela ama-processes amaningi because the industrialized or factory manufactured foods lawa kwesinye isikhathi ayakhitshwa ezinye izinto eziqakathekileyo ezokuthi uma umuntu sesidla kasatholi ama-benefits okudla kwakhona
umnumzana David Sithole omunye wabongi uthi kuqakathekile ukuthi umuntu ananzelele ukuhlanzeka kokudla kwakhe akudlayo
umuntu yilokho akudlayo ngakho kufanele nanzelele ikakhulu lapha abantu nxa silungisa okokudla ukuthi izandla zethu siyabe sizigezile ngoba isikhathi esiningi ukudla sikubamba ngezandla ingcekeza eyabe ingabi khona isezandleni ilakho ukuthi ingene ekudleni abantu sebecina besitholakala besiba lezihudo esicina sithi yi-food poisoning okuyabe kuvela ezandleni zethu ngakho kuqakathekile ukuthi ukudla kwethu esikubambayo izikhathi zonke sikubambe ngezandla ezihlanzekileyo singalethi kumbe singafaki imikhuhlane ekudleni kwethu okungagcina kusiphazamisa impilakahle
umnumzana Sithole uqhubeke egcizelela ukuthi lapha abezitolo zokudla kumele baqhashe abantu abahloliweyo imikhuhlane ukuthi babambe ukudla
Kuqakathekile ukuthi laba abasebenza ngokudla behlolwe kuqala bebe lekuthiwa yi-food handlers license yikho siqakathekisa ukuthi wonke umuntu osebenzayo kumbola esitolo ebone ukuthi abasebenza lapha esitolo abalama-food handlers license i-food handlers license yiyo etshengisela ukuthi umuntu uhloliwe wabonakala ukuthi kalamkhuhlane efana labo-TB kumbe i-hepatitis B elakho ukuthi ithelelwane kalula phakathi kwabantu njalo ilakho ukuthi ihambe ngokudla khonapho nxa umuntu elungisela abantu ukudla
unkosikazi Wendy Mlalazi umhlali wakoBulawayo ukhuluma ngokuqakatheka kokuhlanzeka kokudla
siyake sibone abantu belahlekelwa yimpilo ngokudla abayabe bekudlile ikakhulu ekumbuthano yabantu abaningi lapho ukudla kuyabe sokucontaminated sokupoisoned ngibona ngani kuqakathekile ukuthi abantu abethu bahle bafundiswe ezikolo khona ngale nge-food safety ukwenza ukuthi uhlanzeka kuhle kube yingxenye yethu njalo besifisa ukuthi usuku lolu lunanzwe ngendlela yokuthi wonke umuntu uzabe elolwazi ngosuku lolu ngoba khathesi namhlanje kunje balutshwana abantu abayaziyo ukuthi namhla yi-World Food Safety Day
Inhlanganiso ye-Food Agriculture Organization, IFAO, isebenza ndawonye lohulumende weZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2021 kuze kufike inyanga kaMabasa lonyaka ibisifundise abantu abahlolayo ukudla abendlula amakhulu amathathu i-311 abanye balabo basemakolijini anjengeBulawayo Polytechnic. UDokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uchaze ukuba ukudla yintinyeko kuye wonke umuntu njalo kuyenelisa ukuthi kumemethekise imikhuhlane eminye engadala ukulahlekelwa yimpilo. Uchaze ukuba indlela ukudla okulungiswa ngayo, okugcinwa ngayo kanye lokupheka ukudla kulengozi yokuthi kungangcola kulethe imikhuhlane. Wengeze ngokuthi abantu abaphatha ukudla kufanele. Wengeze ngokuthi abantu abaphatha ukudla kufanele balandele zonke iziqondiso ezifakiweyo ukuze kwehliswe ukungcoliswa kokudla. Kugcizelele ngokuthi imilayo evela kwezempilakahle akumelanga yeyiswe ngoba impilo zikaZulu zingafakwa engozini. Ngimele Studio 7 yakoBulawayo, nginguBathabile Masuku.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zizakhulumisana lohulumende zimkhuthaze ukuthi aveze ugwalo lwe-master plan oluchasisa ukuthi uzaqhuba njani uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu abazadudulwa eBhinga sokusakhiwa idamu leGwayichangane elikhangelelwe ukulethela izigaba zeMathebeleland amanzi eneleyo. Uhulumende uthi uzakwakhela izakhamizi lezi ezedlula amakhulu ayisikhombisa izindlu zakulezi insuku njalo uzaxoxisana lazo ngendlela ezifuna uhlelo lokuhlaliswa kutsha kwazo luqhutshwe ngalo. Umnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Human Rights Institute, uthi akulabo fakazi bokuthi ngempela uhulumende uzahlalisa kutsha abantu ngoba kungenzakala ukuthi kube lenkohlakalo kulolu hlelo. Inhlanganiso yakhe yamanyana lezinye ezizimeleyo ezilitshumi lasithupha ezemaswingo eManicaland, eMatabeleland leMashonaland zalobela uhulumende ukuthi alandele limithetho engakasusi abantu ezigabeni zonke zelizwe lapho kuyabe kuqhutshwa inhlelo ezehlukeneyo. Inhlanganiso lezi zithi kufanele uhulumende alandele isekelo sombuso selizwe kanye lemithetho yabekwa ngumanyano we-United Nations nxa iqhuba lolu hlelo. Okuningi ngalolu daba sekuzweni kungxoxo esiyiqhubela umnumzana Maphosa.
Indlela esiqale ngayo lumkhankaso njengeMatabeleland Institute for Human Rights siqale ngokuya ezakhamizini ezithintekayo ngalolu daba, saxoxisana lazo zasitshela ezikufunayo, lathi babekela ukuthi umthetho uthini, okungumthetho welizwe, umthetho we-African Union, lo mthetho wamazwe omhlaba wonke, i-United Nations. Base besitsho ukuthi sincedisane ukuthi sifuqe kwenziwe ngomthetho. Njengoba besike satsho esikukhanyeleleyo, kuyimfuno yezakhamizi njalo eziphathekayo kulolu daba. Impendulo kumbe ngathi indlela uhulumende athi ufuna ukubamba ngayo lindaba, nxa kuyikuthi uza kuma ezwini lakhe uhulumende ayibambe ngendlela abeka ngayo, kungaba yinto encomekayo. Ngoba i-master plan, i-relocation master plan kumele ibe khona, njalo futhi kumele iyenziwe kumbe isetshenzwe kugoqela bona labo abaphathekayo kulolu daba. Kodwa ngaphandle kwazakhamizi ezizasuswa, uhulumende kavule futhi avumele lathi inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi sincedisane laye ekuthini li-master plan ikhanyelwe ukusetshenzwa kwayo. Okwesibili, kuvele kuyikho okufaneleyo ukuthi kumele izindlu lezakhiwo zonke lemfuno zabantu kwakhiwe abantu bengakadudulwa basuswe lapho akade behlala khona besiya kwenye indawo. Kodwa kasingeze sachaya umbululu khathesi, ngoba la kusesengamazwi aphuma emsakazweni, udokumenti eyemaster plan kayikaphumi ukuthi ibonakale. Ngoba kumele kube logwalo olusemthethweni oluphumayo eliyo le master plan, yiyo esingaqala ukukhuluma sisukela kiyo. Okwesibili njalo sikhangelele ukuthi sibone ukuthi uhulumende uza bamba njani udaba oluhluphe eZimbabwe, udaba lwe-corruption, ubugwelegwele esibubona bugcwele kuma projects anjengala lapho kulezinto ezenzakala khona zisenzela izulu. Ngoba khathesi singaphanga sitshaya umbululu kanti sesitshayela umbululu enye njalo i-corruption. Nxa kuyikuthi uhulumende uzimisele ukusebenza lindaba ngokumgceke kungela corruption, yikho sithi thinakaveze phela avumele lathi njengezinhlanganiso ezizimele zodwa sibuye simonithe indlela okuzasetshenzwa ngayo. Thina esizakwenza-ke njengenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights yikuthi sizasondela futhi njalo kuhulumende simtsho ukuthi sikubonila kutshoyo, sicela kasiphe umgomo ukuthi sisondele eduze kwakhe, sibe lilihlo elincedisana lozulu ukubona ukuthi indaba ze-procurement, eze-tendering, lakho konke okuzenziwa kusakhiwa kwenziwe kuhle, kwenziwe nge-standard esiyiso esingasoze siphambanise impilo kahle kazulu, njalo imali isebenze ngendlela eyiyo, akubanga khona ubugwelegwele.
Lo mnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Human Rights Institute, obexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi livinjwe ukuqhuba umhlangano walo ukukhankasela ukhetho ngabasekeli bebandla lezanu PFS gabeni sakomangubo ePlumtree kuthange. Leli bandla lithi abasekeli bezana uPF laba bebekhokhelwa ngukansela wendawo ehamba labalwa impi yenkululeko. Isiphathamandla se-CCC esigabeni uMnumzana Mduduzi Chuma usichasisela okuningi ngalolu daba.
Besilo mhlangano khonapho ngesonto kumangubo ebesifisa ukuthi sikhulumisane lezakhamizi ngebandla elitsha ele Citizens Coalition for Change. Izakhamizi bezilo mhlangano wazo e-village zasesithi ukuthi sizathola ithuba sikhulumisane lazo. Sithe salindele ukuthi sikhulumisane lezakhamizi kwafika ukansila owe ward 12 uFidzani namawo veterans ambalwa nje engibonile omunye ngubaba kuthiwa nguHanani ogochomba ngenyamazi. Kusanjalo bafike ba chayisisa umhlangano lo bengafuni ukuthi sikhulumisane lezakhamizi. Betsho ukuthi ibandla le-CCC abalifuni ukuthi likhulumisane lezakhamizi kule ndawo. Okuyinto engasiphathanga kuhle njalo engazange iphatha kahle izakhamizi.
Ngaphandle kwakomangubo ukukhona yini kwezinye indawo khona ngapho eBulilima West ongathi selihlangane lodubo olufanayo?
Sesinanzele ukuthi ibandla lezani PF ikakhulu esigabeni saseBulilima lithanda ukuthi lisebenze ngodlakela kakhulu. Waqala sithethele rally yethu kwamadlambuthi ube ukusiza khona umongameli wethu ubaba uNelson Chamisa. UMP wesigaba wathumela imoto yakhe iFortuna ebilabantu zanpief abafisile ukuthi bezophambanisa umhlangano wethu. Ngisho kwasokungenela abantu bomthetho babakhuza. Njalo sananzelela ukuthi emalangeni ambalwa esigabeni saseMpoyi khona lapho kuwa 12 foot kulo baba olilunga lezanpief abambiza ukuthi ngumashonisa othusele omama bebandla le-CCC esho ukuthi mabe lokho behamba beqhubekela phambili bechumayela evangeli le-CCC baza kucashiswa kumbe bashiselwe ezindlini zabo. Le yinto esihambileyo nje sazama ukuthi sikhulumisane lo-senior sobhuku wakhe wasesethi uzamkhuza. So ngamafitshane simbona ngathi iZANPF ayifuni ukuthi abantu bezwe omunye umbono kumbe bezwe imboni yahlukile evela kwamanye amabandla. Iyazama ukuthi ivimbele amathuba wonke ukuthi singangeni sikhankase ebantwini. Laba basethuselayo akulanto abazayenza ngenxa yokuthi umthetho yasevumela. Bayenzela nje ukuthi abantu bayethuke bengabuyi bazokuzwa esikuphetheme esikumumetheyo. Ngenxa yokuthi iZANPF isiyehlulekile ayisafuni ukuthi abantu bezwe enye imboni yehlukile. Ngakho ke bantu bakithi phakamani wozanini emhlanganweni e-CCC lizokuzwa okutsha njalo kuhle esikuphetheyo bantu beZimbabwe.
Mnumzana Mduduzi Chuma webandla le-Citizens Coalition for Change eBulilima West emangweni we-Plumtree. Untungameli inkomo exoxe njalo lomeli walindawo ePhalamende olilunga lezanu PF uMnumzana Dingumuzi Phuthi yena othi akuqondanga okukhulunywa yi-CCC.
Akulanto enjalo eyayizakalayo kumangubo. Ngangingekho mina njengo-MP wendawo yeBulilima West. Kodwa engikwaziyo yikuthi lapho befike befuna ukwenza umhlangano abebadlalelo, bafica ukhansela evele elomhlangano engangimthume wona okuthi ayekhulumisana labantu bakumangubo mayelana lewolu yakohingwe iward 12 esiyakhayo engayinikeza impahla zokwakha ezikwanayo. Uthe efika khonapho esakhuluma labantu, kwabuya ke labo bantu bebadlalelo bezozama ukuthi babe yingxenye yomhlangano lowo. Bathe bezame ukwenza njalo yena ukhansela wabecela ukuthi njengoba besivele sinomhlangano we-ward bekungathini ukuthi siqedise lowo lisidedele andubana thina sithi singaqeda liqaliseke owenu. Kwatshengisa ukuthi engxenye imihlangano yabo akayibhukhi emapoliseni njengokudingwa ngumthetho lesekelo sombuso. Babe befuna ukuthola abantu bevele bebuthanisiwe. Bathe umhlangano lo uphela bona bazama ukuthi babe labantu, kwakhanya abantu sebechitheka. Babe besitika le nkulumo yokuthi ukhansela nguye otshele abantu ukuthi bachitheke. Kodwa ngizathanda ukukubekisa nje ukuthi ukhansela kazange akwenze lokho. Okusuka kuzithubuhlungu ngomo ukuthi bambhejela bathi ngoba wena siyakwazi ukuthi uzangenisa imihlangano lakho kwenye indawo efana leGwambuthi, siza kusekela khona lesikutshengise isibono senyoka. Ngibona ngazathi yisikhathi sokubambana nokumanyana nokudinga ukuthi aluba sifuna ukukhankasa sikhankaseni ngokuthula langokucela abantu bakithi ukuthi bengabi lokuzondana.
Bathi njalo abe-CCC baba Phuthi, wena njengomeli wesigaba mathupha uke wathumela abasekeli bezanu PF ukuthi bayephambanisa umhlangano oqhutshelwe ngobabuchamisa kumadlambuzi kumaviki asanda kwehlula.
Ah, Nkombo, kunomakanda ziyekwe. Kodwa engizama ukuthi ngikuthola phayi ukuthi number 1 okwakuqala mangizathumela abantu njani kulokuthi ngibe khona nxa kwakumele ngibe khona. Okwakuqala abantu bethu futhi njengomnikazi wesigaba okwazi yonke into eyenzakalayo ngikhona kumbe ngingekho bayenza umhlangano wabo osemthethweni owawubhukhwe emapholiseni. Akula problem abayenzayo ngokuhambisana lo mthetho mayelana lokwenza umhlangano wabo. Akula sifo esabakhona. Ngizwa ukuthi umhlangano wabo waba muhle kakhulu.
Lo umnumzana Dingo Moziphuthi umeli webulilima West edalele parlamente njalo engowebandla lezanu PF. Live talk namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo le The Connection sixoxa labenhlanganiso ezizimeleyo ngemizamo yabo yokukhuthaza ontanga ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Aqhubeka esiza amazwi enduduzo kumndeni wakwaMagayisa evelela kwabenhlangothi ezijiyeneyo zempilo ngemva kokubhobha kuka-Alex Magayisa obeyisikhwicamfundo efundisa ekolishini lamagqwetha ele-Kent University njalo owake waba ngomunye wabacebisi wenhloko karhulumente uMoyi uMnumzana Morgan Tsvangirai ngesikhathi sikarhulumente womanyano. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Dr. Alex Tawanda Magayisa ubesele minyaka engamachumi amane lasithupha 46 yokuzalwa ngesikhathi ebhubha ngemva kokukhulelwa yisifo senhliziyo. Ubikwa waqala ukufundisa eKent Law School ngomnyaka ka-2007 njalo wayefundisa izifundo ezigoqela imithetho enjenge-public law, company law kanye le-contract law. Asebenza labo kanye labafundi bakhe esikolweni lesi labo bethule owabo umbiko wenduduzo bachaza uDr. Magayisa njengomuntu owayelesiphiwo kwezokufundisa ezemithetho. Abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUS, labo bethule owabo umbiko wenduduzo bechaza uMoyi njengomuntu obeyisibonelo esihle sabalwela ilungelo loluntu engumholi njalo eyingqungquthela yalesi sikhathi esiphila kiso. Isikhulumeli se-ARTUS uMnumzana Themba kuye Moyo uthi ukubhubha kukaDr. Magayisa kubafice bengalindele.
UMagayisa asimkhangelanga thina njenge-politician nje kodwa simkhangela njengomunye wabantu akade bezinikele njalo bezi iqinise kakhulu ekulelweni ilungelo lezisebenzi. Nxa sikhangela indlela abekhululeke ngayo ukukhuluma ngokuphathwa kubi kwezisebenzi, ukubeka mgceke okungahambi kuhle ngokwamalungelo ezisebenzi, sithithina njengabantu benyama akukho esingakwenza ngentando kaMdali.
Njengabe ARTUS, uMoyo uthi bezoqhubekisela phambili imisebenzi emihle uDr. Magayisa akade eqhuba wayichiyela endleleni.
Esethemba ukuthi thina esiseleyo, ikakhulu thina njenge-ARTUS, sokusinikeza umlando omkhulu ukuthi abanye babalweli bamalungelo ezisebenzi nxa besichiya kanje, thina njenge-ARTUS sokumele sile kakhulu ukuze labalele khona balaleyi ngokuthula.
Kwagcizelelwa langumkhokheli wale nhlanganiso uMnumzana Obed Masaraure yena olandise ngeminye yemisebenzi kaDr. Magayisa.
He left us the 2013 constitution. We are all aware that
wasichela isicelo sombuso sika 2013 siyazi ukuthi waphatheka kakhulu ekulotsweni kwaso. So nayo lama bill of rights ngoba into enhle ukuthi izisebenzi lazo sezidlawa amalungelo azo amunyethekiso siyazi sonke ukuba waphatheka kakhulu endabeni zokuqeda ukungathembakali i-corruption indlela ayeveza ngayo imisebenzi emibi kuhlelo lwabalimi le farm mechanization program.
Umnumzana Amon Maseko wakobulawayo laye ngomunye oyincomayo imisebenzi ka Dr. Magayisa.
Yena wesifaka eqinisweni ukuthi uzathiwani ngalokho obengakudingi lokho obengumuntu vele owaziwa kakhulu elelo amalungelo ama rights abantu abancindezelweyo.
UMaseko uchaze njalo uMagayisa njengendoda emadodeni.
Ubelibeka iqiniso engayesabi ukuthi uzathwani. Ube yindoda elesibindi kwesinye isikhathi abe yintatheli indaba ayibeke abhale asebenzise italente alalo elokubhala.
Okusekelwe ngumnumzana Rafael Mabena wakobulawayo laye ochaze ukubhubha kukaDr. Magayisa njengokulahlekelwa okukhulu kukaZulu.
Ubaba uMagayisa ubengumuntu omela amalungelo abantu jikelele. Sikulahlekelwe kakhulu kakhulu. Ngoba ubemela sibili abantu ekhuluma izinto ezifunwa ngamatitshala engesabi engafihla umphini. Namhlanje asekho, asazi ke uba ngubani uzasivala leso sikhala. Sithi makalale ngoxolo ubaba uMagayisa.
Ukhangelelwe ukubekwa kwele Zimbabwe uDr. Magayisa yena obesebenza eSengilande. Isikhulumeli sabemuli yakoMagayisa ngapha ekhaya eZimbabwe unkosazana Esther Magayisa. Yena othe yikhona bezokwethula umbiko phezu kohlelo lokubekwa kwakhe esithi bakhangelele ukukwenza lokho kusasa ngolwesithathu. Ngimbele Studio 7 ngiseHarare ngingumelvis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yabake inzwisa ke yemculo othi imali yeqolo singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Uhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhuphule intengo yepetulo isuka ku-$1.68 yaya ku-$1.73 ilitha ngayinye. Lokhu kukhangelelwe ukukhweza njalo intengo yempahla elizweni. Namhlanje inhlanganiso yabongi Nurses Association izina ithakazelela usuku lwe World Food Safety Day. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibane njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.